Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazuku 6 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla leli bazawukhomba olotshwala.
Isipolitical aso directive elegal kodwa i-directive elethwe nguye u-Emmerson Mnangagwa njengoba wathi ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto welekhinya ngokukhethwa kuba ngumongameli. Yena wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga owanqotshwayo kulolu khetho.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Sikhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho.
Izihloko zikamnumzana Job Sikhala owe-CCC zithi kulobufakazi bokuthi uSikhala ingaba wafakelwa ithefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto.
Kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza ukuthi abantu be-Afrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla leli amabili izolo losane olulodwa ngesikhathi abebandla leli bezama ukuyaqhubela iziphathamandla zomthethwandaba we-High Court incwadi yezikhalazo zabo. Ibandla leli lithi lifuna kukhangelisiswe ukususwa kwamalunga ebandla le-MRP ayisificaminwembili akade sejelele eKami asiwa eChikurubhi eHarare loyedwa wahanjiswa eGwanda. Sixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Senelisile-ke mhlaka 3 September ukuthumela omunye wamalunga e-youth uLwazi Khanye kanye lomama ongumzukulu womunye iqhawele thwelibotshiweyo khona ngale. Bayathola ukuthi abantu bethu bayahlukumezeka kakhulu eChikurubhi khona ngale, abatholi ukudla, abalampahla ngoba ngabantu abaphonga ukuthathwa nje bahanjiswa khona ngale. Okusidanise kakhulu ukuthi omunye walaba ababotshiweyo uWelcome Moyo ufake ukuthi iklaseli okuyiseli yezikliwi abantu labana abagwetshelwa ama sala aphezulu. Sizwe ngaye uLwazi Khanye ukuthi Welcome Moyo ulala ebotshwe insimbi ezandleni lasenyaweni esicabanga ukuthi nakungama kuyikuviolate amalungelo akhe futhi njengesibotshwa osegwetyiwe. Siyazibuza ukuthi inhloso yabo yikuyini ukuthi belale bemfake ezenyaweni kunye lezezandleni. Njalo sizwile ukuthi bayabahlukumeza khona ngale bebafosa ukuthi bakhulume isishona. Kodwa-ke abantu bethu bonke bona abana ababotshweyo abasazi isishona. Siyazi ukuthi ngakade besekami kobulawayo bekuku kuhle ngoba abagajela abagcwele laphana abanye bayasikhuluma isiNdebele. So ke okwenzakale namhlanje ukuthi baye bayatshengisela ke abamalunga ethu kobulawayo, hhayi ukuyatshengisela kodwa besiyaseva ipetition. Amapholisa ke asebabopha, abopha ke uLwazi Khanye onguyade hamba eChikurubhi prison, babopha uSindiso Goitse Moyo ongu-national treasurer wama-youth, kanti yena ubotshwe kunye lomntanakhe ole 1 year 10 months. Sikhuluma nje base-central kobulawayo bachajwa ngecharge okuthiwa yi-insight of public violence, eyo ichathi eyagwebisa laba bangu 9 abasejele, eyo ichathi eyagwebisa unational organizer wethu Patton Qaba nge 525 hours of community service. So siyakunanzelela ukuthi Emerson Mnangagwa njengoba wasitrethena mhla ka 23 March eSt Mary's eSitungwisa eadressa amalunga akhe ZANU PF wathenena uzaquma izinsuku zokuphila kwethu ngoba sile demand ka Legion. Wabuya wakuphinda futhi eseButter Company eGweru ukuthi uzadila lathi. So kuvela manje ukuthi Emerson Mnangagwa njengombulali siyamazi ukuthi amazwi manje wakhuluma futhi ngabo 8384 kwaphela abantu bakithi. Layu Emerson Mnangagwa
lige elakhuluma yini lamagqwetha njalo athen.
Bebetshengisela behenda over petition yokuthi sicela ukuthi amalunga ethu abiselwe khona ngale kami ngoba kulapho uMagistrate uTabengwa Sengstar owathe baphisigwebo sabo wathi bazabika bekhona ngathi. So thina njengemthokazi Republic Party sibafuna bekobulawayo besekani. Kanti njalo futhi ngakwelinicele ama lawyers ethu sewafayila ama head of arguments le High Court ukuthi be appeal against the conviction and sentencing of ama MRP 9 members ethu. Ngokunjalo singabantu through our lawyers abamelele ukuthi usiphiwe ilanga lokungena kwecourt yona le appeal ukuze amalunga ethu akhutshwe abe phandle ngoba sinanzelela ukuthi balacala abalidalayo. Okusidanisayo futhi ukuthi ku same charge abayinika uthi inciting of public violence yiyo i same charge abayinika ilunga lethu Patton Qaba. Kodwa ke izigwebu ngakhangela uCaba useva 525 hours community service kodwa bona bayaseva inyanga ezingaba ngu 33 kusiyafika ku 36 months. Amagqwetha ethu wathi kusenzakala lokho ngomgqibelo ka 28 savele sawazisa ngoba layo ayengazile uthi esamnyameni ukuba kwazi ukuthi abantu bethu sebehanjiswe khonale kwatholakala through ama members ethu ayehamba khona ngale siyawabona athola ukuthi sebe transfer sasisibatshela ke amagqwetha labo into ebamangalisayo ebadidayo ngoba nqa isigwebo sesedlula enkantolo kuyavumelana umagistrate lo PPP lo PP lama lawyer abemele izibotshi ukuthi hayi njengoba isigwebo sesethulwa kusho ukuthi laba bantu kuvumelekile ngomthetho ukuthi bayafika ekami khona ngale lemlondolozi ngokunjalo amagqwetha kawakwazi ukuthi ruling yenzakala mzwana ugwetsha abantu bethu mhla ka 3 June sesitshintshiwe bona bengayaziswa ngoba lokhu waba yikuvumelana phakathi kwamantshi lo mchuchisi kanye lamagqwetha ethu. So ngokunjalo amagqwetha aphezu kokulukhangela lolu daba besiyakhulumisana lama authorities ekami ukuthi beze ukuthi kwayenzakala njani ukuthi abantu laba batransferwe bona njengamagqwetha bengaziswanga ngoba sinazelela ukuthi i-directive leyo kuthiwa yavele eHarare isipolitical so directive elegal kodwa i-directive elethwe nguye u-Emerson Mnangagwa njengoba watsho ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto ngokukhethwa ukuba ngumongameli weleKenya. UChamisa wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga wanqotshwayo kulolu khetho. UOdinga wayeumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kusenjalo abanye abakuhulumende weMelika umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken usechayele ihlombe umnumzana William Ruto oweKenya ngemva kwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba weSupreme Court yalelo lizwe esokuthi ngempela nguye owanqoba kukhetho olwaqutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli. Impumela yalo yaphikiswa ngumnumzana Raila Odinga owancintisana laye. Umnumzana Blinken uthi ilizwe leMelika likhangelele ukusebenza kuhle lomnumzana Ruto kunhlelo eziphathisa ilizwe lakhe leKenya. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, oqala ngokuchasisa umbono wakhe ngesinqumo somthethwandaba.
kuyinto enhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho ngoba isikhathi esiningi iKenya siyayazi ngokuthi ihlala nje ilama elections ngathi ukhetho lakhona luhlala kuphikiswana andisonke isikhathi kuphikiswana odinga lo uyabe ekhona enguye ophikisayo lokhu okukhulunywa ngumansi kuyancedisa kakhulu ukuthi sibekwazi ukuthi nxa singena kukhetho ukhona ozonqoba ukhona njalo ozehluleka njalo ujaji uyenze kahle wamelana labantu baseKenya ukuthi avumelane lakhona okwabakwenzileyo ukuthi bakhethe uWilliam Ruto ibe ngakusho kwamanje
siyabona ukuthi yena ngokwakhe umnumzana Odinga uthi uyamukela isinqumo somthethwandathu lanxa engavumelani lesinqumo kungenqabela yini uDlakeni obelungaqhamuka kubalandeli bakhe
ukuvuma kukaOdinga ukuthi uyakwamukela lokho okukhulunywe ngumanje lakho njalo kuvula ikhasi elisha kwezokhetho kweleKenya ngoba siyazi ukuthi Odinga lo usengena ekhetheni ngokwesikhombisa engena bemehlula ahambe enkundleni zamacala afika athi yena hhayi akwenzanga kakuhle nxa evuma manje lakho kuzenza ukuthi abantu baseKenya baqhubekele phambili beqale njalo ukuthi bathembe lokho esingathi idemokrasi kuyabongeka ukuthi etholakale enguye ovumayo ukuthi hhayi unqotshiwe.
Alo ke ngomnumzana Walter Sinongule Mbongolwane ingcwethi yecubungula izombusazwe obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Umkamnumzana Job Sikhala we-CCC uthi kulobufakazi bokuthi uSikhala ingaba wafakelwa ithefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto. UmkaSikhala uthi utshelwe ngezinye izibotshwa ukuthi bakhona abantu abangene esitokisini lapho kuvalelwe khona uSikhala labanye bakhe, bathi kukhona abakudingayo befunza indawana zonke okubalisa lalapho kade kulokudla kukaSikhala khona. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqitha kaSikhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSikhala umnumzana Freddy Masarirevu. UMasarirevu utshele lomsakazi ukuba lanxa elokhe engophathekileyo uSikhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngesonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell, supposedly officers. They wanted to conduct a sort of a search and they started searching the items that were in the cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenziwa kodwa yena uthi bekusetshwa uthi bebeyisifica minwe mbili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ube khona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
AbeZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS babikwa batshayela ucingo abemuli yakoSikhala bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe ichefu ejele leChikurubhi Maximum Prison lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSikhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Sikhala laloko okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayekethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Effie Dlancube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA.
Umhlonitshwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangene esitokisini bayehlela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho-ke kakumangaliso ukuthi abantu bacabangela ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uChef nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjalo.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo ezithunyelweyo ngesikhathi loludaba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TCCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhla ka-14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyathime eChitungwiza esililweni sikaMoblessing Ali omunye owayengumsekeli we-TCCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU-PF uMnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-New York Times lelo daba lokuthi okhethwe izolo ukuba inhloko kahulumende weleBhilitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba izakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganqele. Iphephandaba le-Newsday lilo daba lokuthi amatitshala amaningi abuyele emsebenzini izolo ngokwesaba lanxa bebengafuni ukuya emsebenzini njengendlela yokutshengisela ukusola kwabo iholo eliphansi. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulabanye asebethengisa amaphilisi okususa izisu ebulenjini be-internet. Leli phephandaba lithi kodwa amapholisa aphezu kwalolu daba okokuthi alungiselela ukubopha laba bantu ngoba besaziwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Jare Studio 7 ngelami igama u-Adolf Shaba. Yes, yabonga kakhulu abantu bekulilima ukuvotela iqembu le-TCCC. Ngiyamuzwa uGawule lapho khuluma ngokuthi bona ima-Saudi indawo yabo. Le nto yinto esiyithatha upon ourselves entweni zethu thina ama-citizen. Sizomake sure yena okhuluma nge-leadership ukuthi balama-minister wathi yes bengaba nama-resources but thina sizosebenza ngalabo bantu. Yithi abantu bakhona sizoyala ukumalipulate imikhondo iZANU-PF. Labo bantu ade abase makhaya uthi abavoteli iZANU-PF abazibiza ngabantu babo ngabantu abayihlobo zethu abantu abantu esiphila nawo. Into esizoyenza sizomake sure thina as citizen ukuthi sisithatha zanu head on. Ingaba lakho konke khona lokho ekutshoyo ukuthi laba ministers ilama resources ilani ilani sinazoyithatha head on. Ngeke izibe isaphindiwini ma emasouth siyala kuve siyala vele siyala siyala 2023 vele emasouth iZANU-PF. Studio 7 livuka njani basakazi nabalaleli bonke emagumbini amalomhlaba siyabonga. Mnelami igama u-Adolf Shaba. Lento ngicela ukuyibuzisisa yile ndaba yama-assisted voters. Kanti umuntu abefuna ukusizwa akavunyelwa yini ukuthi asuke lo muntu amethembayo kumbe lokuyi-family member kumbe lokungumunye umuntu amethembayo ahambe naye ukuthi hhayi lo muntu ayokuba ngumfakazi wakhe ebona ukuthi le nto ayifisa yenziweyo ngoba le nto hhayi ayisiphathi kahle ayisiphathi kahle kufanele kube khona ukuthi okwenziwayo ngayo lento.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Sanibonani sebenze i-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke kakhulu. Ngisendaweni okuthiwa yiChewungu, hayi mina kodwa ngihlali khona. Abantu balapha balonye uhlupho lwamanzi engakwaziyo ukuthi kathi from 80 kuzofika namhla bengelasona isikotsho bona apha endaweni yabo. Okurongo kuyini? Kubakhokhela abaphethe indawo ngamanzi ngoba amanzi yimpilo ebantwini. Indawo le futhi injengebhinga ilithebethebe nxa belanda amanzi e-Chachani lapho abafuqa khona amabhara bahamba nzima kakhulu nge-Chebe-Chebe. Akuhambeki njengom umuntu mdalo ngokuqala kuyifuthuka so ngisho ukuthi angkwazi ukuthi kanti urongo lapha kuyini so zwelana abantu nxa liphethe izikhundla lizwela abantu kuza abantu lakusasa nxa sokuthiwa kuyavota balikhethe phela bekwathile abancane nxa kodwa lingabancedi kukwenze ndani zakithi ngapha sihlale sikhethe abantu ngokuphela kokuphela ngoba kuyabe kukhona ukusihluphayo kodwa singakwazisiza kuza abantu so zwelana abantu bethe undo ngamani baphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngizwanisesaba ngoba mina hayi ukuthi emzima umntanami wagebha umgodi nxa sengibona umuntu ohamba umango esiya kukhamanzi ngizwa ngilovalo olukhulu kakhulu ngiyancenga sibili ukuthi zamani kunika abantu bethe wonza izikotsho likhangele ukwehlukana kwezindawo libafakele izikotsho ngoba abantu abavele besikhemthonjeni emakhaya nxa izulu likhona lonyaka uzange kube lezulu akula mthombo lamanzi amanzi asethathani kuphela
studio 7 linjani khrikande linjani thungamela inkomo linjani khona ngapho emelika linjani linjani thina siyaphila lapha ya bafowethu siyacela izindaba siyacela izindaba lapha siyacela izinews ya phawulele lapha izindaba ezinandi ya siyabonga mathumahle ngilibingelela lonke khona kwestudio 7 ngilibingelela lonke ya
ngithuna njani muli yalo studio 7 alithanda kakhulu
siyabingelela emsakazweni sibingelela nabalaleli bomsakazweni siyabonga kakhulu engithanda ukuphawula ngendaba engathi angisayigwinyisisi nje kahle le ndaba kajob sikhala labanye indaba lapesesisiyababotshwe sokulanda soze kucishekiwe kuphela umnyaka bebotshiwe mina ngilo mbuzo wodwa kusss abaholi besss kakhulu ujamisa la imbuza nje umbuzo olula ukuthi sebehlulekile yini ukuthi abaselayo emiye imizamo yokuthi bangamkhipha kanjani ujob sikhala laphana ejele kumbe sebezitshela ukuthi kafele khona ejele ngoba indlela asehlale ngayo ejele mina ngingedwa ngithi angisayithandi ayisayigwinyi nje kahle senzeinyenza ngiphelelwe la ebuthongo ngoba nami ngingasiyoni ilida kodwa amacebo ngase kuthiwa abantu bezimbabwe bonke abaye bawasapota i-CCC kushouthi bawasapota ijob sikhala melanga impilo kajob sikhala iphele nje kanjalo nje kalula ungalala muntu nje oyedwa ozama ukumncedisa no abantu bezimbabwe ma besenza kanje mina bangithusa ngoba abonisa ukuthi abamazi umuntu ongumholi oqotho ukuthi bamjikela afeseyedwa engani umuntu obotshele icala lokuthi mhlawumbe bentshontsha umuntu obotshele icala lokukhulula isizwe sabantu abangamamiliyoni angaka kuphele amacebo bacitshelwe bonke baze bathule bonke beze bemthatha ujob sikhala sebesiyamlahla xa usezowafela ejele fela amazimbabweni hayi mina amazimbabweni ngiyawasaba ngoba hayi ma kuthi kugwala mbe ma kuthi kwehluleka ukucabanga mbe yini mina ngazi because mina amazimbabweni abonke asevukile lawana athi hayi ma kuthi ujob sikhala kaphume ejele yonke into ayime kanjalo ngoba ukubotshwa kwasikhala ukubotshwa kwe-CCC yonke ma bevumelizana u-PF kwazi ukubopha ujob sikhala ezehlele ejele kutho ukuthi i-CCC akuyonto iphathe ngenza noma yini umnyaka ozayo ngoba umnanga kuzababopha bonke bazafela ejele bonke baze bayiyeke le nto crisis wamazimbabwe engenza njalo i-CCC ngeyabantu bonke ujob sikhala kakhishwe ejele siyabonga
sanibonani balaleli be-studio 7 nani basakazi be-studio 7 angibingelele futhi ukuthi ngiphawule ngale ndoda le egxeka ustudio 7 uthi ngiyamashona kodwa into angicakayo ukhuluma isindebele nangu ukhuluma futhi kustudio 7 audio yakhe bayidlalile kodwa xa kustudio 7 kade ngasho ngathi mina abafana bemthwakazi laba be-MRP laba abakamqondisi abaqondi kahle ukuthi izinto zihamba kanjani bahlele ecosmo babhema le nto abayibhemayo besezokhuluma nanoma yini nje ephume ekhanda labo ayi politiki ye-MRP hayi ihambe eceleni shaya ku-yellow line bakithi siyibheke kahle siyibheke ipolitiki ye-MRP
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye angicela ukukhuthaza i-MRP ukuthi ayiyale ngokukhankasa iqinise kakhulu sisemva kwayo siyayilandela i-MRP yili qembu engilithanda kunawo wonke amaqembu akaba khona ezimbabwe le-MRP bese ngibuza kahle ukuthi khona kahle i-CCC labantu bakithi laba abanokukhuluma kabe nge-MRP kodwa bona bengamaphini emaqenjini yabo lapha ngikhuluma ngabantu abafana labo Felix Ngumo Felix Magalela Mapa kube lo Welshman Ncube liphini kube lalwana othiwa ngusifanda lwana wasebhinga liphini laye futhi baningi ngamaphini khona le maqenjini abo bese bebuya ngapha bezosola i-MRP i-MRP efuna ukukhulula isizwe sakomthwakazi i-MRP efuna ukungenisa imali ethengayo esigabeni sakomthwakazi ngoba i-MRP uma singayisapota sizoba nemali yethethi currency isebenzisayo alikuthandi kona lokho ngithanda nje kuba ngamaphini emaqenjini yenu.
Hayi,
iMRP asiyisupporteni bakithi.
Asiyisupporteni ngoba iMRP izongena ngemali ethenga.
Thola abantu bakhona bekujaya amaqolo aphakamaya khona lephezulu ogawule. Uthola abantu bakhona nje beqine emaqenjini amashona lapho abangamaphini khona. OJoseph Chuma. Bese ngikhohlwa kukhona omunye futhi lapho we3PC abanokuthi nguEndebele. Kanti angazi ukuthi uEndebele umelene. Kujungena umele inhlamba. Kambe njiwa kwathiwa khona kunomuntu othiwa nguEndebele. Mhlambe kumele inhlamba ngazi. So bantu bakithi bengilesifiso sokuthi votelani MRP, MRP faka imali ethengayo esigabeni zakithi. Ngoba uma sesiphumile eZimbabwe sasimela thina sodwa, siyaba sesizosebenzisa ethi currency. Shiyane lama-currency yabo ambuya nehanda, i-bond note alithengi. Ayithengi imali eliyisebenzisayo. Aliyithengi imali eliyisebenzisayo. Kodwa ke lizozwa umuntu ekhuluma ngokuthi MRP wrong, MRP wrong. Imali yoyena esesikhwameni sakho uyathenga wena gawule. Ayithethi. So iMRP yona mayizokuphuma eZimbabwe izosebenzisa a new currency. Skip i-currency zabo ambuya nehanda lezo. Bond note asilifuni komthwakazi. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini ngokudinga amasenetha ezigabeni ezimbalwa. Ukukhankasa lokhu kuhle kwabambanisa lokukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2024. Umongameli Joe Biden usenze imihlangano yamarali embalwa, kodwa uTrump yena ubevele esenza imihlangano le kusukela nyakenye. Kodwa amacala etheswa uTrump olakho ukugcina engancintisi kukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Kukhanya sibili ukuthi ngike ngakhuluma lawe kumalanga adlulileyo lapha ngisithi mina hayi ungibuza usithi sokukhanya ngathi sokumnika amandla okuthi ama-supporters akhe akhanye esembona njengomuntu ongabuya akhokhele njalo. Ngajinge ngakutshela ngathi mina hayi ngumlilo wamaphepha. I-politics ye-America iyathangisa kakhulu, iyatshintsha-tshintsha. Kuthe nje konapho sikhulumile angithi bazebe ziyamngenela lapha ekhaya. Ngoba yena wayezitshele ukuthi amaphepha la sewathethe, amaphepha la ngawakhe, amaphepha la uzawasebenzisa okwakhe. Yiko ke basebemhlasela khona lapha, bemhlasela bahamba bayathatha amaphepha la. Khathesi busesebuzimeni bokuthi ulicala khonoko ukuthi akwenze khonoko akwenzayo. So ke akukhathaleki, mina ngibona ngathi akukhathalekile ukuthi angaze afake amaloya amangaki. Afake amaloya athini azozaphumelele ngoba khonoko akwenzayo kuvele khona kungaphandle komthetho. Ngoba ungakhumbula uLiyane Viki sikhuluma ama-Republicans ayephumile wonke kusukela kubo senator kusiza kubo laba be-house kusiza ama-supporters ngokwangho besola ukuthi kuhanjelweni kusiyahlaselwa umuzi ka-former president. Sekuzwakele ukuthi bazuzeni abe-FBI. Bathule zwi bonke, akakho okhulumayo khonapho. Sebethule zwi sebezidida bonke ngoba izinto ezatholakala laphana emzini ka-Trump ziye sabeka vele akumelanga vele ngisholangeka vele akula muntu okumele ukuthi abe lakho kwamkana kuthiwe khona kusemzini wakhe. Sebethule zwi bonke, bathule zwi bonke labana babekhuluma labana. Ngikutshela mina ngizithi akula lutho la umlilo wamaphepha. Mina ngibona ngathi icala lakhe lizaba likhulu sibi. Ngatsho futhi ngathi mina ungumuntu olenhlanhla, yena olenhlanhla ezintweni. Kodwa ke lapha ngibona ngathi hayi bazamkhumbulozela sibili, amboni ukuthi uzaphuma njani.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha eTexas.
Lo ngumsakazo weStudio 7. zisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ivandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto wele Kenya ngokunqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivaleliswayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.